Ngiyabingelela ibizo lami nguSihle Muzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha eBulawayo. Ngiyabonga lami kunqushwa kwemsakazweni ukuthi ngichaze lami imbono wami ngalokho engikubona kusenzakala ngaleli khefu leKhisimusi. Yebo, likhefu eli thakazelelwa ngabantu ngoba abantu bavethola ukuphumula, abanye ngemsebenzini, labantwana besikolo labo bethola ukuphumula kuholiday. At the same time kusiba khona i-celebration, bathi ngeka ucelebrate ukuzalwa kwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristo. Nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sesiya kuma-origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezwi lenkosi, ngoba eBhayibhelini laphana thina sa uJesu wasitshiyela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona. Wasitshiyela ukuthi simkhumbule ngesidlo, lapho sisidla isidlo kube yiso isikhathi lapho esikhumbula khona uJesu Kristo indodana kaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi ikhisimusi belivelwe i-25 December, belelilanga ebeliselebrethwa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona, uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men, kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristo. Bengithi nje ngithi ngathi ngiyakucacisa kancane ukuthi hatshi thina ebandleni lethu lakwabanye asebelayo i-revelation yakhona. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo, nathi sasikwenza kudala, kodwa ngokwambulelwa le revelations uzobe usunanzelela ukuthi no, besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa-ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona, ungeke upho uyiguqule masinyazana. Kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza, abantu bazonanzelela ukuthi hatshi sicelebrate ukuzalwa kukaJesu, sicelebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungaze uye ku-Google, njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje isezandleni zabantu, u-Google uzathola kuyukuthi uyakuthola konke khonoko ukuthi Khisimusi 25 December, what it is, what is it that is being celebrated. It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic. Ikho ngakutsho ngeKhisimusi